sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 18 zibandlela 2022. Ngicela sithi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kuyinto edanisayo emgwaqweni lapha ngoba kusahambeki izindlela zonke vele zemagodigodi. So njengabachayeli kuzathi ukuthi kusikhoste esikhwameni ngoba siyathenga ama-parts siyayenzani.
Izakhamizi zakobulawayo abashayeli bezimota laba amabhayisikile basola inyathelo lekumanisipala wakobulawayo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo esimagodigodi.
Ngizimi ukuthi ngona ngapho ngokuphola ngokuthi hayi enzinjuna kazikhokhele uhlelo enzinjuna zibonakala emahotele emnabo lomongameli yikho lapho okufunywa khona ngento leyo kodwa lezi ezikhuluma ngakho uhulumende ebantwini ukhanya kasifiseni so ufuna ukuthi econtrole inarrative.
Sinyethe sigcomula izombusazwe zisola inkulumo yesikhulumeli sikamongameli welizwe yokuthi akhiwe ngaphandle komthetho amatshelo esikhumbuzo segugurawundi. Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association inxusa abantu abalomkhuhlane wetshukela ukuba nababhalise ngaphansi kwenhlanganiso le ukuze benelise ukufinyelela ukuthola imithi kungela mbadalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakobulawayo abashayeli bezimota laba amabhayisikili basola inyathelo likamunicipala wakobulawayo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo esimagodigodi ngesizathu sokuthi phansi umanzi kakhulu akusasebenzeki. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Phose yonke imigwaqo edolobheni lakobulawayo ayisahambeki ngezimota loba ngenyawo ngenxa yamagodi lawa. Usomabhizimusi wezimota umnumzana Matthew Sibanda uthi ayisilo nyathela elihle eselithethwe ngukhansili.
Kuyangimangalisa engibona kusenzakala kobulawayo okobulawayo city council ngoba imigwaqo igcwele amapotholo amagodi lawa awangena imoto phakathi ukuthi imoto ingazibhewuke ma ingena kiyo ma igijima. Imigwaqo ifile yonke nje izulu lisina kanje ayihambeki ngitsho. Ma uhamba khona kuze kube ngcono komulo umuntu ohamba emgwaqweni yasemakhaya emareserve. Igcwele amagodi amachibi agcwele amanzi izulu liyana. Mangingiyamangala nje ma usithi kansile ekhuluma ukuthi umile ukulungisa imigwaqo ngoba izulu liyana. Kutsho ukuthi kuzadaleka ama-accident amaningi ke kobulawayo kumbe elizweni.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Nkosi Mloyi uthi kulilungelo labo ukuthi balungiselwe imigwaqo njengabachayeli njengoba bebhadala imithelo.
Kuyinto edanisayo emgwaqweni lapha ngoba kusahambeki izindlela zonke vele zemagodigodi. So njengabachayeli kuzathi ukuthi kusikhoste esikhwameni ngoba siyathenga ama-parts siyayenzani into ezinjalo. Singakhuthaza ukuthi uhulumende kalubhekisise udaba lolu ngoba lezinara siyabhadala imithelo.
Isikhulumi sekhansi ledolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngenyathelo labo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo ngesikhathi sezulu.
Siyananzelela ukuthi ngalesi sikhathi sezulu imigwaqo eminingi yethu ingani ifile. Lokhu kwenziwa ukuthi imigwaqo yethu njengekhansili okwakuqala i-network yethu esingathi i-road network gugile it is outlived i-lifespan yayo. Njalo nxa sikhangela i-program yethu ye-maintenance affecta kakhulu ngokusilela kumbe ngokushota izimali esingathi i-lack of funding over decades. Lokhu sokwenze ukuthi imigwaqo yethu eminye ibe lama-potholes njalo ibe nzima nxa sihamba ngamabhasi kumbe ngezimota.
Uqhubekele phambili ethi kudingakala imali engekhoyo ekhansilini ukuba imigwaqo yonke yedolobho ilungisiswe.
So njengekhansili siyananzelela ukuthi okwakathesi izulu liyana kuba nzima ukuthi siyenelise ukuthi sisebenze emgwaqweni ngoba ihlabathi kube umhlabathi uyabumanzi. Esizakwenza kathesi ukuthi siyabe si-concentrate kuma storm water drainage ukhupha ingcekeza lokuwalungisa lapho fanele ukulungise khona until i-road kuze fike isikhathi lapha izulu selimile kuba i-rain season isingani isiphela.
Ikhansile yedolobho lakoBulawayo iyavuma ukuba isimo semigwaqo asisesihle kulandela ukuna kwezulu eliningi kuleli dolobho, njalo imigwaqo eminingi isidinga ukulungiswa kutsha ngoba isimidala bethi isimo semigwaqo sesisibi kulandela ukuhlala iminyaka ethile ingalungiswa ngesizathu sokusilela kwemali. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi yezigcobumula izombusazwe zisole kakhulu inkulumo yesikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Jaramba yokuthi ayevele akhiwe ngaphandle komthetho amatshe esikhumbuzo seGugurahundi eBhalakwe. UMavis Dama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UJaramba utsho la mazwi ngesikhathi ephendula imibuzo emsakazweni weCenter for Innovation and Technology site phezu kwesehlakalo sekupheleni kuka-2021 lapho kubhidlizwe khona indawo eyisikhumbuzo salabo abachabalala ngeGugurahundi eBhalakwe ebiyakhelwe ngelitshe eKhezi esigabeni seMathebeleleni North. Uthi uhulumende akalani lokubhidlizwa kwalezo zakhiwo ngoba vele zingekho emthethweni.
Isusu, we are working towards suturing maunds from early conflict in the Bengue. And it's
yes.
And after the statement, the UNIT UNITA court commemoration, we said, my negative force, we are trying to reignite, fertilize the conflict, must be kept at bay. We meant it.
Chinasizama, who police among Leva Abangilwa, is a slagger as our corner, Elizabeth Sanda told us the Wuse. Ungalela inkulumo kamongameli mhla weyini day. Sathi thina abafuna ukuvuselela umoya omubi kumele basiwe le kachana. Sasiqinisile.
Linkulumo kaJaramba iza ngesikhathi umongameli esanda kutshela uZulu ekupheleni komnyaka ka-2021 ukuba uzimisele yena lohulumende wakhe ukuyilungisisa indaba yeGugurahundi. UMnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibhetshu likaZulu uthi akumangalise ukuthiwa nguJaramba lohulumende.
Kunzima ukuthi uthi khona khona ngapho ngokuphola ngokuthi uthi hayi izinduna kazikhokhele uhlelo, izinduna zibonakala emahoteleni uma kulo mongameli, yikho lapho okukhulunywa khona ngento leyo. Kodwa lezi ezikhuluma ngakho uhulumende ebantwini ukhanya kasuthiseki, so ufuna ukuthi econtrole inarrative. Akakhiphe konke amaripoti etshiyambako, befake abantu abanyutral to lead the process. Hayi ukuthi yena uhulumende ecompromised enguye wabulala abantu ebenguye osesidimbane ukuze ekhokhele kuze kwenziwe njani, akuvumi.
Okusekelwe ngesinye seziphathamandla se-MDC Alliance, uMnumzana Ostalos Gift Siziba othi kumele ilungisiswe iphele lindaba.
Kuyinto elusizi ukubana ke kuze kufike namuhla. Indaba yeGugurahundi indaba engafuni ukuthi ikhulunywe, angeke kwaba lokuthi indaba ivalwe ifake ngaphansi kwe-carpet. Kulokuthi ke kukhulunywe kubani hayi kwahamba njani ngoba nabenza lokhu njalo kube le compensation ngoba sakhuluma ukuthi kunezinto ezintathu eziqhathekile ezihlanganisela ke ekuthiwa i-repatriation, indaba ye-truth telling ukuze kuyazakala ukuthi owayenza lokhu mbani le ndaba ye-compensation.
UMnumzana Thendai Ruben Mbofana yingcwethi ecubungula ezombusazwe eloba ngokwenzakala eZimbabwe ezimele. Yena uthi akungake kwaba lokuthula lokumanyana uqobo elizweni ma kulabantu abakhuluma kanje edabeni olufana lolweGugurahundi.
When some of us bring up these issues, we're accused of bringing out or what they call opening up old wounds. How can you open up an old wound? If you're opening up an old wound, it means it's still a wound. It has not healed because you cannot open up something that has been healed. In Germany, they talk about the Holocaust. It's even in their textbooks, in their syllabus, because they healed.
Tina abanye nxa sesiphakamisa indaba zalolu hlupho sibizwa ngamagama kuthiwa sifuna ukuvusa amanxeba asepholile. Ungalivuselela kanjani inxeba selipholile? Kusho ukuthi alikapholi phela lelo nxeba.
Ekuhluthuneni kwakhe intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 kumuyi uRobert Mugabe, umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uhulumende wakhe uzimisele ukusungula ingxoxo phezu kodaba lombhuqazwe weGugurahundi olwenzakala kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiyafika oka-1987 lapho okwalotshelanwa khona isivumelwano esawumisayo phakathi kwenkokheli ezimbili zamabandla ezombusazwe ezazigoqela owaye ngumkhokheli weZANU-PF njalo engumongameli ngaleso sikhathi uMuyi uRobert Mugabe lowaye khokhela iPF ZAPU umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi ukwenza kukahulumende kaMnangagwa ukuphikisa ukwakhiwa kwendawo zesikhumbuzo kubonisa obala ukuba ufuna kube nguye okhokhela lezi ngxoxo phezu kwezehlakalo zalo mbhuqazwe owehlela abantu beMandebeleni laseNkabazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ngokutshona kwesuku lwayizolo kwabahloliwe i-COVID-19 kutholakale abantu abangamakhulu phose amane 382 belegciwane leli labulala abalishumi lanye 11 kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million. Kulabazinkulungwane phose amachumi amathathu 28,740 abasebehlatshiwe elesithathu. Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association inxusa abantu abalomkhuhlane wetshukela ukubana babhalise ngaphansi kwenhlanganiso yabo ukuze benelise ukufinyelela ukuthola imithi kungela mbadalo. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association isebenza ndawonye leLife for a Child ekuphathiseni abantu abaphila lomkhuhlane wetshukela. Umnumzana Tinashe Meza ofundisa ngomkhuhlane wetshukela emele inhlanganiso yeDiabetic Association uchasisa ngohlelo abaluqhubayo.
So firstly, you have to visit any of the Zimbabwe Diabetes Association offices, carry your hospital card or proof that you or your relative is diabetic, a passport size photo for and a $5 dollar note or equivalent RTGS.
Okuqala kumele umuntu avakatshele amahhofisi aweZimbabwe Diabetes Association. Okudingakalayo ngamabhuku esibhedlela, umfanekiso womuntu obhalisayo, le mali engange $5 yeMelika kumbe elinganayo ngeZimbabwe. Lolu hlelo luphathise intsha eleminyaka engamachumi amabili lanhlanu kusiya phansi kusukela ngomnyaka ka-2009. Ngenye indlela sokwehlise umthwalo okhangelane labagula lomkhuhlane. Ukwelapha umkhuhlane akula khefu, ngakho akufanelanga umuntu eqise ukuthatha imithi yakhona.
Uqhubekela phambili umnumzana Meza ekhuthaza abantu abalomkhuhlane wetshukela ukuba babhalise kunhlanganiso yabo ukuze bathole usizo.
All age groups for people living with type 2 diabetes, Direct Relief has extended their invitation to Zimbabwe Diabetes Association to participate in a new exciting offer of people living with type 2 diabetes, where they are now receiving type 2 diabetes medications and blood pressure tablets or medicines.
Kathesi uhlelo lolu selugoqela bonke abagula umkhuhlane wetshukela. Uhlelo lolu selugoqela abalomkhuhlane wohlobo lwesibili type 2 diabetes, lapho abathola khona imithi elapha umhlobo wetshukela kunye lemithi ye blood pressure. Sithi thina wonke umuntu ophila lomkhuhlane wetshukela ulakho njalo kumele abhalise ukuba yingxenye njalo kumalunga ethu. Siyakhuthaza ukuthi bahlale bekhulumisana lathi ukuze sazi ukuthi benelisa njani ukuphila lawo lomkhuhlane.
Unkosikazi Anita Thebe, umzali olomntwana ophila lomkhuhlane wetshukela, uchaza ahlangana lakho.
Umntana nami uphila lo mkhuhlane we-diabetes, uhlupho khathe senhlangana lalo yokuthi i-medication yakhe iyadula, kumele ahlabe kabili ngelanga ekuseni lantambama. So ngenyanga vele imali engiyisebenzisayo iyedlula i-25 years, and umuntu wakhona vele yabe ungakwani inyanga yonke. And ngapha futhi okunye okumele ngikukhangele i-diet yakhe. So nxa kulo hlelo olunje luyasiphathisa kakhulu balamulele thina, ngoba i-medication isuka igcine isikhulela ngoba umntwana umelanga akhuthe ukuthi ahlabe.
Umnumzana Njabulo Gumbo, umhlali wakoBulawayo ophila lo mkhuhlane wetshukela, ukhala ngendleko yemithi okumele ayithathe.
Hayi, into nje kuphela engani iyangidisturba yokhona kumuthi wakhona lowo kuhlaba. Hayi, uyadula bakithi, uyadula. Ngoba emzimbeni ngi-right. Angilanjo into engizwayo nje engani iyangidisturba.
Ngomnyaka ka-2017, ugatsha lwezempilakahle lwakhipha umbiko wokuba kulabantu abayisigidi lengxenye abaphila lomkhuhlane wetshukela owe-diabetes elizweni lonke jikelele. Isilinganiso sokumemetheka komkhuhlane lo ebantwini abadala sinye ekhulwini i-1.2%, kuthi ebantwini abalikhulu i-100 kucatshangelwa ukuthi abalitshumi babo bale-diabetes. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamhlanje uhlelo The Connection sikhanyela okwenziwa ngabasakhulayo baseZimbabwe ukuzinakekela phansi kwesimo se-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abosendulo kaMartin Luther King Jr. unsundu waseMelika owayesaziwa ngokulwela amalungelo abensundu welemelika afole esigodlweni salelo lizwe iWashington DC izolo, bekhuthaza amalunga edalela iSenate abebandla lamaDemocrats ukuthi bangavumeli amalunga ebandla lamaRepublicans bevimba ukwethulwa komthetho oza kuqula amalungelo okuvota elizweni obikwa kuncindezela abensundu. Iningi lamama enkampani yawo indizamchina kwele Melika athi alokwesabela ukuphambaniseka kokuhamba kwendizamchina ngolwesithathu ngemva kombiko wabamankampani encinguzi kamakhalekhukhwini awe-AT&T le-Verizon elungiselela ukwethula uhlelo olwe-5G. Abohlangothi lukahulumende olubona ngezemoyeni olwe-Federal Aviation Administration baxwayisa ukubana ukwethulwa kohlelo lolu kulakho ukuphazamisa ukusebenza kuhle kwemitshina yendizamtshina. Abe-AT&T labe-Verizon babikwa beyalile ukukhuluma ngohlelo lwabo lolu olwe-5G. Iningi labantu abahlala emhlukulweni weMpumalanga kwele Melika babikwa lokhu belwisana lokuphendla imigwaqo ngemva kokubhekana lobunzima besnow esinethe ngempelaviki. Ababona ngezomkhathi babika ukuba kube nenqobanqoba yesnow engaba ngamasentimitha edlula amashumi amathathu, 30 centimeters, lapho anethe ezigabeni ezibalisa eNew York, Ohio nePennsylvania izolo. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule umkhankaso wokukhuthaza uhulumende ukubana abhadalise izinothi imithelo ephezulu, hatshi ukuthwalisa abantu abadubekayo ngemithelo engapheliyo. Untungamili Nkomo weStudio 7 uSiphalo Ludaba.
Umkhankaso lo uqhutshwa zinhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Coalition on Debt and Development, iFight Inequality Alliance Zimbabwe lezinye ezitshiyeneyo, njalo uqhutshelwa enkundleni zokuxhumana. Inhlanganiso lezi zilohlelo lokutshengisela kulezi nkundla oluqale mhla ka-15 kulinyanga lusiyaphela mhla ka-22, lapho ezibambane khona lezinye inhlanganiso eziphansi kwe-Fight Inequality Alliance emhlabeni jikelele zikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi akhwezele izinothi imithelo ukuze ohulumende bathole imali yokuthuthukisa uzulu makhasa. Ziti umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kumele achiyane lokubhadalisa abantu abavele bezidubekela imithelo engapheliyo. Lezi nhlanganiso zithi inkisela zeZimbabwe kazihlawuli imithelo kanti njalo inotho yazo enengi iyatholakala ngokwenza imisebenzi yokungethembeki i-corruption. Ngakho zithi kumele amapolisa acubungule laba bantu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo uthi bayawusekela lumkhankaso.
Okwamanje eZimbabwe kule mthelo emningi emangalisayo e-affecta ikakhulu abantu abaphansi. Singakhangela abantu abasebenzisa i-eco cash kumbe singathi plastic money. Bathathelwa imali eziningi okumangalisayo kati ke abantu abalezimali abahlala belezimali esikhwameni abalesingathi cash abala mali ke eziningi abazibhadalayo. Thina esingalalutho siye siyabhadala phela nale kuthiwa i-2% transaction tax. Sibuye njalo bese sithathelwa umholo emkolweni ipayee nxa siyihola siyithathelwa ke esingakaze siyisebenzise. Sibona kule mali eziningi okumangalisayo ezenza abantu ke abangalalutho behlupheke ngokuthi lezi mali ziyahlupha ukutholakala. Kunengi okubhadalwa i-tax oku-affecta abantu abangalalutho esingathi ngabayanga abantu abasebenzayo.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye uthi ngempela izinothi kumele zihlawule imithelo ephezulu.
Ngamasikhathi indawo zamateksi umhlaba wonke jibelele ungakunanzelela ukubana laba ngani bale mali bangani babhadala amateksi anganeni ukudlula la abhadalwa ngabaningi. Kuyinto esiyithola kungathi phose boma-economy wonke. Kodwa kudube kusibe sokusiba lusizi ikakhulu ema-ekonomini anjengayedwa eZimbabwe lapho abantu abathwele nzima khona. Ngoba kugcina kuthiwa ba-overtaxed at the expense of the luxuries enjoyed by the few. So umkhankaso ungawubona uyingqondo eqondileyo ukuthi uyenziwe kodwa silakho futhi ukukhangela ukuthi awusoze uphambanise yini indlela uhulumende athola ngayo imali in terms of ama-taxes ngase sitargeta a few individuals.
Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube yena uthi ngempela indlela imithelo ehlelwe ngayo eZimbabwe ibulala abantu abadubekayo.
Kuqakathekile ukuthi abantu babhadale umthelo ngokuya ngokuthi bazuza malini. Abazuza imali eningi babhadale imali ephezulu, abazuza imali encane babhadale imali ephansi kumbe bangabhadali. Kodwa kayisikho esihlangana lakho kuleli lizwe. Abantu abazuzayo yibo abangabhadaliyo, kuthi laba abathwele nzima izisebenzi ezihluphekayo ezingazuza imali eyangaphi, abantu abahluphekayo basemakhaya, abasemadolobheni, abathwele nzima ngendlela ezihlukahlukeneyo yibo abagaluleyo phakathi kwemithelo ehlukahlukeneyo. Ungabala i-VAT, ubale umthelo wemsebenzini, ubale umthelo lolalwana, imithelo yezindlu, imithelo yakho konke ungakubala, abantu bathwele nzima ngalokho. Ngakho kuqakathekile ukuthi kulungiswe khona lokho, abantu abahluphekayo bangazi bathwala nzima ngendlela le abathwele nzima ngakhona.
Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Kulaba dabuka eZimbabwe yabahlala eTefontein kwele South Africa asebesuswa emikambo lezindlini lapho abahlala khona inhlanganiso ebizwa ngokuthi iSouth Africa First okukhanya engani incediswa ngamapolisa. Mnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuyethusa ukwenzakala eTefontein. Mkhwananzi uthi abanye abasuswa kuleyo ndawo ngabasebenza kumankampani achiyeneyo ukuthi wabathatha imisebenzi yabadabuka kwele South Africa. Inhlanganiso ye South Africa First ibike ngeviki ephelileyo ukuba izakwenza uhlelo lwe Operation Dudula eyokususa abantu bokuza emsebenzini, ezindlini lakwezinye indawo. Leli lizwe lisanda kubopha abantu abaningi abathabuka eZimbabwe akade bengena kwele South Africa okungekho emthetheni. Umnumzana Pakish Aaron Motsaledi, umphathintabo wendaba zasekhaya, uselamaviki amabili efike eBeitbridge, lapho aveza injabulo enkulu ngokwenziwa ngamapholisa labagcina umngcele abakade bebopha njalo bebisela ekhaya abadabuka eZimbabwe. Khasenelisanga ukukhuluma labenhlanganiso eSouth Africa First ngokwenzakala eTefontein duzane leJohannesburg. Umkhwananzi utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana bakhathazekile kakhulu ngokwenzakala eTefontein.
Kuvuke ukududulwa kwabantu baseZimbabwe lapho kukhanya kuyinto ehleliwe impela elabantu abayiqoqayo abangama-organizers ayo. Okusimangaze kakhulu mase sibona imibiko ukuthi labo bantu basobehamba nengalo yomthetho amapholisa besenza lezo zenzo. Singazi njalo ukuthi mhlawumbe labo bantu ade besuswa ikakhulu abade berenta izitendi lapho okuthengiswa khona ama-stalls kuyabe bevele kulandwe ngokomthetho na ukuthi uma irenta lapho a-evictwe ngokwemithetho ye-eviction. Ngoba akasikholwa thina ukuthi labo bantu bafika bayihlutha leyo ndawo kusho ukuthi barente kumuntu thizana onguye oyabe mhlawumbe phethe leyo ndawo.
Kungani ukhanya ngani konke lokhu kuqondiswe kwabantu abadabuka eZimbabwe hathi kwamanye amazwe?
Akukho lokhu ukuthi kulabantu baseZimbabwe abahamba bafike bahluthune izinto, izindlu, le misebenze bayaqhatshwa. Kutsho khona ukuthi uma kuyukuthi-ke kule phutha kumele lilungiswe ngendlela eqondileyo. Asikuvumelani nakho lokhu ukuthi sesibona ingalo yomthetho isingathi isithunyelwe ezandleni zabantu nje emgwaqweni. Si-expect ukuthi ingalo yomthetho kayilandele okomthetho ngendlela yomthetho. Sisazama ukuthi sibonisane nazo zonke lezi zinhlangano, nakhona singeke siphawule kakhulu ukuthi sahlangana nabo bani kanjani, kodwa ezinye zezinkokheli lezi nhlangothi zabantu abathi amaZimbabweni kasuswe kwele South Africa sesike saxoxisana nabo, futhi siyavumelana nezinye izikhalazo zabo ukuthi mhlawumbe abantu abanye aba-illegal in migration balapha njalo kungenziwa njani. Kodwa akuqondanga ukuthi bone abantu sebedudulwa ngalolu hlobo. Siyezwa kuthiwa yi-Operation Dudula.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi sikhulumile senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Izakamizi zakobulawayo abashayeli bezimota laba amabhayisikili baswela inyathelo likamunisipala wakobulawayo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo esimagodigodi. Incwadi ezicubungula izombusazwe zisola inkulumo yesikhulumeli sikamongameli welizwe yokuthi akhiwe ngaphandle komthetho amatshe esikhumbuzo seGugurahundi. Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association inxusa abantu abalomkhuhlane wechukela ukubana babhalise ngaphansi kwenhlanganiso yabo ukuze benelise ukufinyelela ukuthola imithi kungela mbadalo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxidus Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.